sendaba ku VOA Ndebele.
Namhlanje ekuseni ngolwesihlanu mhlaka 21 kuNhlolanja 2020 ngusithandekile Msanga. Endabeni zethu namhlanje ukusilela kwepetrolo ledizili kukhanya kulokhu kuqhubekela phambili, njalo sokubangekile ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo.
Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye umabhasi abantu bamile bamelele imishobho engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu,
elabanayeli
kunzima.
Lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nesenchamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla, kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele.
Akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa, kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye, umsebenzi weZimbabwe. Njalo akutholileyo ukuthole kuzizalwa zezimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukusilela kwamafutha ipetrolo ledizili kulokho kuqhubeka, njalo sekubangele ukuthi abemchova bakhuphule imbadalo yokuyigada kwamanye amadolobho agoqela elebulawayo. Imchova layo iyasilela edolobheni leli ngoba iyabe ifolile endwendweni zokudinga amafutha wona angatholakali lula emagalajini. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxa lomqondisi webulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndlahlandiweni ngalolu daba.
Abantu bayehluleka ukuthi bagade imoto zokuhambisa besiya ezindlini besemsebenzini ngoba eziningi zikhuphukile ama-price or intengo, ngikhuluma kunje ngoba kula amafutha okuhambisa. So abantu abaningi sebegade ama-road, omama sebegade ama-road nezigedi, yikho osekufike elizweni kuzinga lokudubeka osokukhona. Akulanto ekhona ehambayo, izinto zinzima, abantu bayadubeka. Kulusizo kakhulu, ngahamba ethawuni kobona khona ukuthi kunzima, uhambe amabhenki abantu bagcwele phansi babutheni bahlezi emfundweni abakwazi bayenzeni. Uye umabhasi abantu bamile bamelele imishobho engekhoyo, bayafuqana emarolini. Hayi mfowethu, elabanayeli kunzima, uyafuthi ukukhala nxa ukhayeli lenzakala elizweni.
Sebebhadalisa malini abemchova?
Umango ongaba yi-78 kilometers sekubiza $7 or 7 pounds. Yokusuka lapha usiya sithi sukasuka etown usiya kubonketha 8 babiza 8 pounds, 7-8 pounds. Nxa usuka lapho usiya boCardiff babiza o-10 15 pounds. Nxa umchova ungasawubambanga uvele etown ungagcwali futhi awuhambe. Namhlanje mina ngiloo nto engikhuphe labo abafika phose 3 abafike etown ngama-past 9 to 10 belinde ngabo-7 beswele imoto zokuyahambisa edolobheni bekuthi bayafika emsebenzini. Izolo bengikhuma nomunye ngitshela ukuthi khona nga ithuphi yabo yelanga isiyi-60 pond cash kumele babe nayo njengemuntu uzibagade everyday umane baspende 60 pond ukuze babuyele endlini bonke bayelala. So ngelanga 2 days ufuna 120 pond, ngina amalanga mantu ufuna 360 pond or so in 3 days. Okuthi ni kulobu nzima balele kunzima kakhulu sibile elizweni, into azimanga ukuthi siqinisele singathi anamanga sithuselane siyengane kodwa izinto zenzima elizweni.
Amafutha ezimota wona othi ayasilela kabambeki vela kula magaraja lamafutha?
Akula kubulawa lathi angibhodile mina ngiwadinga la mafutha lami njengomuntu otshayelayo. Ngibone umzila owodwa akade use enokuzini edolobheni esezikini edolobho laphana kuJoshua Nkomo noNasinga noThelu, yikho lapho thina waphutha khona indawo zonke bekome qha akula as kunzima mfowethu ngabe nje ukobulawa ngabe yabona kunzima amafutha kawakho enteleni singajena amanga ngibone ikhoyiona fuel efficiency improve ngamanga lana kunalezayenzakala bedin saying that for so many years without futha ezabakhona but besibeka kuthele nzima sihamba nzima sifila nzima ngamanga konke lokho badlala iy'ngqondo zabantu nje ngamanga wonke la.
Lo mnumzana Michael Ndlazandiweni, umqondisi wenhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, obekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MDC lithi isinqumo sokutshengisela ezitaladini esethulwe ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngolwesithathu ayisiso sebandla kodwa sithethwe sivelwa kuZulu Mathupha obalisa amalunga ebandla labantu abangasekeli uhlangothi abathi sebekhathele ngokwehluleka kukahulumende ngakho bafuna ukutshengisela. Leli bandla lithi lokho kuvele kuhlelo olwenziwe ngumnumzana Chamisa olokubhodabhoda ngezigaba zonke zelizwe ezilitshumi ebuthelela imbono kaZulu ngenhloso yokuphuma lesisombululo kungxaki ezibhekane lelizwe. UChris Dande weStudio 7 uxoxele isikhulumelisi kamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, ngalolu daba.
Umongameli uPresident Chamisa ubeke ukuthi usebhode ngelizwe lonke wangena zokufunda wakhulumisana nabantu abalandela ibandla labakhokheli bebandla wabuya wakhulumisana njalo nezinye izinkokheli zezigaba nezigaba. Ubeke ukuthi akutholileyo ukuthi uZulu weZimbabwe ukuthi yena kufanele ngomnyaka ka-2020 kube khona ukusetyenzwa kakhulu ukuthi sifake uhulumende wabantu kodwa akhangela izindaba zomnotho welizwe, akhangele njalo izindaba zokuthi kube lohulumende ophuma ebantwini nokuthi kuhlonitshwe ukhetho luka-2018 njalo kulungiswe izindaba eziningi ezikhangelane nokuthi kungenziwa njani ukhetho olulandelayo oluzabe lunokuthula njalo kungela kuntshontshelana njalo nokuthi abantu beZimbabwe bafuna umkhonomi ophilekayo kwasokusithiwa khona ngabantu bezimabho lokho kufanele kulungisiswe loba kushisa phansi kumbe kuqanda phezulu ngendlela yokuthi akukho okungenziwa ukuthi abantu bezimabho baqhubekele phambili besihlupheka kangaka. Kufanele lezo nto zilungiswe ngalo umnyaka esingene kuwo. Ngakho wase sithi ibandla labantu bezimabho bonke nje ngokubambana kwabo bazalungiselela ukuqhubekela phambili belungisa ilizwe labo.
Uchasisile ukuthi injongo yakhe izafezwa njani.
Injongo echasiswe ngupresident umongameli uNelson Chamisa ngeyokuthi i-ICO yakhe injongo kaZulu weZimbabwe ngakho izafezwa ngamahlaba ezulu njalo iqhutshelwa phambili ngabantu abakubandla labantu abakubandla ngoba akutholile ebantwini ukuthi lowo msebenzi kasomsebenzi womuntu oyedwa kumbe abantu ababili kumbe webandla elinye umsebenzi weZimbabwe njalo akutholileyo ukuthole kuzizama zezeZimbabwe nakubakhokheli bebandla le-MDC kuma-province nakuzigaba ngezigaba. Lokho kutshengisa ukuthi ukuzimisela sokukhona yikuzimisela kwabantu beZimbabwe ekuthini ububi lobo lokude besikubo sobufanele buphele sebuqede okwesikhathi esilandulayo eside kakhulu. Bathi bona ngesingu enough is enough, sokufanele siqale katsha iZimbabwe siyakhe ngendlela ebukekayo njalo ezenza ukuthi izimpilo zikazulu weZimbabwe zibe ngezinhle.
Kudaba lokukhulumisana lamanye amabandla ikakhulu ibandla leZANU PF kuyina kutholileyo kuZulu?
UPresident Nelson Chamisa uhambe wafika kuZulu weZimbabwe ukuthi yena ubezilungiselele kakhulu ukuthi akhulumisane leZANU PF ukuthi kulungiswe izindaba ezisupha iZimbabwe kwezomkhonomi, kwezepolitics nakuzo zonke izi izindlela zezimpilo zethu kwele Zimbabwe. Wasethola ukuthi njengoba iZANU PF inokumisana okukhulu, kukhanya ngani akula uvumelana phakathi kwebandla leZANU ukuthi ukuthi bona bangabuya yini etafuleni ukukhulunyiswane, kukhanye ukuthi ngaloyo hlobo uphethe mthamisa ukuthi hayi nxa befuna ngibamelele ngoba mina ngikhethe ukuthi kube nokuthula kungalakulwisana. Njalo ngikhethe ukuthi nxa kuyukuthi singathola ukulungisisa ilizwe leZimbabwe kungabangalo kulwisana lokugijimisana, ngithembukisisa ukuthi kube njalo.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, sikhumbula ukuthi lilanga le-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day, ikhefu eliqondana lelanga lokuzalwa kwaye ngumongameli weZimbabwe kusukela ilizwe lithola uzibuse umnumzana Robert Mugabe. Kule micimbi eminingi ehleliweyo namhla unanza lelilanga elijonge ukuthuthukisa inhlelo zabatsha. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukwengezelelwa amabhasi yenkampani yoSupco kulandela ukufika kwamanye angamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 ngempela sonto edluleyo. Amabhasi la akhangelelwe ukusiza iningi labantu elingenelisiyo ukubhadala imali ephezulu emichoveni. Ngolunye utaba, umzimba kalo owayegcina indawo yokuziphumulela eLodge eMajamhlophe umnumzana Edwin Ndelelo Nyathi utholakale usonakele kwezinye izindlu kulendawo ngomunye obehlala eduzane laye. Umndeni wakhe ucabangela ukuthi mhlawumbe obulewe ngomgqibelo odluleyo. Utholakale elenxeba esiphongo njalo izandla zakhe zibotshelwe enyaweni lwakhe lwenxele. Amapolisa adinga ongaba lolwazi ngalolu daba ukuthi abazise ukwenzela ukuthi kwazakale okwenzakalayo. Iloji le ekoBulawayo ibingasasetshenziswa, njalo umnikazi ongudokotela utshele iphephandaba le-The Chronicle ukuthi yayingeyomkakhe owashonayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo solucele uncedo kungcwethi kwezamasiko kanye lenyangeni ezelaphayo ukuthi zincedise ukuxotsha imikhoba esithwalise ababalisi labantwana eNtenjane Primary School ebulilima amagabha avuzayo. Umqondisi weMathebeleland South kwezemfundo umnumzana Elfias Masukume uthe lanxa kungelabufakazi bemikhoba ngemitshina yanamuhla iScience kodwa kusoze kuthiwe kayikho. Uthe inyanga sizaxwayisa ukuthi kuxotshwe njani imoya lokunye okukhathaza ababalisi bona asebebaleka kulesi isikolo. Umnumzana Masukume uthe lokhu sokwake kwenzakala esikhathini esidluleyo kulesi sikolo seNtenjane, ngakho kufanele kudingisiswe ukuthi kwenzakala njalo eGohole, uthi kwenzakala njalo eGohole School le minda lapho izinto ezazingabonakali ezaziphosa amatshe emadomu. Kodwa iminda kwatholakala ukuthi ngabafana abangezwayo ababejikela amatshe emadomu amankazana. Umbalisi weNtenjane okhulume lephephandaba le-The Chronicle uthi uzwa inwele zakhe zisukuma ngezehlakalo ezithile ezobuthakathi kulesi isikolo, njalo uvuka nsuku zonke elele phansi embathisiwe, yena ebelele embhedeni. Abanye ababalisi bathi bafica izitsha zabo zigezisiwe ekuseni, abanye befice izinto ezingaqedakaliyo ezifana lezigogo zembuzi. Omunye uthi ulala ezigqokele isigqoko sangaphansi kodwa nxa evuka ethole sesiwatshiwe sachaywa ecingweni. Bathi abasabuyeli udaba lolu luze lulungiswe. Uhulumende uthi inyanga zakulesi sigaba yizo ezizaxazulula lolu daba. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp. Silikhumbuza njalo ukuthi siya live streama kuphepha lethu kukhasi lethu le-Facebook u-VOA Ndebele. Thank you.
sibingelela basakaza bahle abalodumo abasakazayo hlele ezilohlonzi ngikhuluma ngalo umumbu okuthiwa uthengiswa i-DRC ye uthengiswa nge-cheap price right bakubona bakukhuluma kula action ethathwayo kanti kubotshwa banjani kubotshwa bangalaziswe ezinkulu yini abalezizwe ezinkulu hhayi kambe lizwe bani lilini emakhaya lapha siyadubeka la asidli lutho sidla ingqoqo zomlomo kodwa umumbu uyaphuma uye-DRC athathele umgabaumgaba wayengcono lo sehlulekile abantu bakhe bamhlula sibili bazenzela umathanda so kuthiwa ngama-elections uzabona kubuya izintsharo lerayisi lani abantu sebekhohlwa ukuthi udubo le-5 years lukhona sebe sebeqalisa ukuyanjani ukuvotela futhi udubo 5 years irayisi le uzayidla 5 years intsharo lezo zikunceda ngani ngova kwalokhu zize umuntu esekhala ye izinto ziyadura ye uhulumente lo wafakwa ngubani amaxhegu nezalukazi ake liyekile into yenu zalukazi lamaxhegu ye ngufana wasekhezi usofa sonke ngombongolo ekhezi ngiyabonga studio 7
ye lo okhulumayo umntwana wenhlabathi ophuma ejawunda kodwa okhulume lapha ejosa kwelasemzane endaba yegugrawundi kapa angaze ngize mina kuthiwa umuntu owadala icala wabulala abantu wenzani wenzani kumbe uhambe etshentshe iy'nkomo zabantu kube sokujika kusaza kuthiwa hhayi wena zithonisiphi icala leli ubuye izigwele yabona nje uma ulindebele usale ucabanga ukuthi indaba yegugrawundi izodlungiswa ngomnanga wakakhohlwa ngabe sekunemali ezimbabwe ngaba kukho lokuthiwa imali isemafonini ye kunjani njani into ezikhuphuka everyday ashe umgabo wayengcono mpela noma wabulala abantu wezarezane yabona
besicela ke lapha ubana lo hulumende sele zithembiso eziningi kakhulu lokhu ezithembisa abantu kungafezeki so sibesicela ubana lo hulumende manxa leli lizwe limehlula akadedele abanye kusinakudedelwana ngoba ngeke sibe le nguquko kumbe ingqubekela phambili lokhu esisala sithoniswa emgodini kube kanti-ke abantu kufuze bekhangelele ikusasa labo sabantwana bafile emagoli e-South Africa khona kungenxa yesimo salapha ekhaya beyahlupheka abantu ngaphandle kwamazwe apho kodwa kungenxa yesimo salapha ekhaya sicela ukuthi bayabaguqule batshintshe lo mqondo bahamba ngabeke besezandleni zabantu njengabantu abazinkokheli zabantu
inibizo lami undodana Ndlovu ngibeyinkaya egoli ma ngukuthi igovernment ingakwenza lokuthi ivule ikakhulu ukuthi imisakazi kube nemisakazi ezimbabwe ukuthi njengegoli lafuthi turiting kunolimi lwesizulu nalo luzimele lodwa ulimi nolimi luzimele lodwa kuzayenza ukuthi imathebuleni nayo idevelope kakhulu futhi ngoba nokubambana kuzoba lula ngoba sesinomsakazi osibambanisayo thina njengamandebele ungabheka kwazulu babambene kakhulu nanxa umsakazi wabo yabona ungabheka emaswathini lokhu ngezinye indlela emavendeni babambene njalo futhi singakontrolwa igovernment ikakhulu lezi ze-Poland lezi mna ngubona kusizana utshona bedlalisa imali kuthiwa ye baphuma bayakulungisa indaba zokukhuluma nabantu base-Europe bedlalisa 4.something million is useless lokho ngoba yona sizikhulumele ukuthi ayinanje ikhansila ye-Europe so manje kulungiswane abahlale phansi bekuchume nje bezama ukuthi besuke nje embusweni kulungise kungena abanye singelathi sibuzwa ngabantu esizabe sinose ukuthi ilizwe leli salivotela hhayi ukuthi kuzihlala kuthiwa zilathathwa ngegazi kambe kuze kube nini kungele gazi awu
ngithembele hlokwandlo soloke nje ngimamela ukukhulunywa ku-Studio 7 abantu bafona abanye bayaqhamuka namakhomenti abakhomentayo abanye nje babuya nale mbono ababuya nayo ngizoqala ukukhuluma ngileli icele lethu lemandebeni asibhekwa njengabantu ezimbabwe sibhekwa like iy'nyamazana ngazithi yiphi inyamazana engayibiza ngoba manje sithanda ukubheka ezitolo akusenalutho oluthengayo kuyadula kufika ngokuthunyelwa ukudla kuyabuya kugovernment kuqala kufika ebantwini bona laba abayibo abathenjiweni ona la esifunini yiwo abantu abaphilayo ngoba ma ungabheka ku-Studio 7 most of the people abakhulumayo is Matabele inside still the same umgaba engize ngithi bekangcono ngoba noma bekacindezela abantu awukaze kwafika kule party eyenzeka manje like eyenziwa ngumnangagwa ngoba so le nto le iyasihlukumeza kakhulu ukuthi ibenze ezimbabwe kuphela amazwe okutheni kumanje i-South Africa nayo igcina iphakamisa izandla ngoba most easily and the Manga check Amakaman pumping the Monday.
In Kurumayo, Tavis Moyo, Ozala Efla Foods, Embowed. In Kurumalenda, when the Sunga Kudo in Jenza is embowed. In Jobachi Bogni, Uni strike in Yananji, they are already. Kuleso strike in Kinetso Shara Avanti, Mogu Yavantu, a Munga Utandi with Amule Amalumi Lavu, Mogu President Uzi. Silambi, Ganjan, Ganjan, John Panum Nanji, Ungana say we government. Jenji Pella, I would my government, Yagi, Yeshisula, it was a room season to make a right. I will wish our band. Mahun and a humbug wrong when they are wrong. Papa looks like Santa Pans in a band, Babons and a band, which Umajis for any Simesis saw. Samu so vangenja eso hayi ushayana nomuntu umuntu ukhuluma into ayibonayo because uyiwani yebo ilizani ilizwe ungena umuntu ozokubona into indoda buka lapha nalapha kwenzakala ini bebehlisa uswazi bengafaki kakhulu uswazi ebantwini because abantu bagcine bengafika
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani le nelisa ukusithumela amazwi enu kuwhatsapp ngonombolo ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 uyazirekhoda nje kungabi kude kakhulu ukwenzela ukuthi sinike la wonke umuntu ithuba njalo kungabi la mazwi akuthuka kumbe awenketabicha. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxabano phakathi kwelizwe leTurkey neleRussia iyaqhubeka kulandela ukubulawa kwamasosha amabili eTurkey ngamabhomba endizamtshina zeSyria eleRussia elisekela eleSyria lethesa eleTurkey icala lokusekela amalwecatsha aseSyria kulelo lizwe. Lokhu kwenzakala inkulumo phakathi kwamazwe omabili sezimisiwe ngenxa yokwenzakalayo. Umongameli Salva Kiir weSouth Sudan nomkhokheli webandla eliphikisayo uRiek Machar babonakale bebonke esigodlweni salelo lizwe eJuba ngolwesine lapho abagcizelele ukuthi lanxa kube le ngxaki ezithile ekubumbeni uhulumende womanyano sebeze bavumelana ukwakha uhulumende wesikhatshana kungakafiki umgqibelo. Umongameli Kiir utshele intatheli zindaba ukuthi usedilizile uhulumende obekhona wesikhatshana ngolwesine njalo uzakhetha abasekeli bakamongameli abahlanu ngolwesihlanu njengokwavunyelwanayo. Okwenyanga ezedlule uhulumende weSouth Sudan laba bengabahlamuki babengavumelani ngenani lezigaba kulelo lizwe. Umongameli Kiir esithi zibe ngamachumi amathathu lambili 32, umnumzana Machar esithi zibuyele ekubeni lichumi njengakuqala. Wavumelene ke ukuthi zibe lichumi ngeviki edluleyo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sicubungula ukuthi uhlelo lwengxoxo-mpikiswano ezinjengalezo eziqhutshwa eMelika ukukhankaselwa ukhetho zingasiza na kwele Zimbabwe ukukhetha umongameli olohlonzi. Sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio khonapha eMelika umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ngokuswelakala kwenhlanhla kasikafiki kulelo banga ngoba ingathi umhlabathi wethu kumbe i-level ground yethu kayilingane ezintweni eziningi okungangokuthi i-media yethu kayisakazi ngokufananayo ngabantu laba abakhokhelayo. So kasikafiki lapho sibili ukuthi labantu abaningi basajwayele ama-slogan ukuthi phansi lobani, phansi lobani. Anti yabona ubani kabulawe nxa anti yabona akukafiki kuleli ibanga.
Kuyukuthi umnumzana Chamisa lo mnumzana Mnangagwa bamaphambo kwabantu babachasisela ababeza kwenza inhlelo zabo zonke kwakungacaca ukuthi ngempela omunye kakwazi ukuthi uzakwenza.
Kwakungaba sobala sengitsho wonke lama candidates ayekhona uNkosana Moyo uNkosana Moyo wayesitsho kakhulu ukuthi abantu kababuza abantu babo bezama ukufundisa ama-voters ukuthi buzani nama-candidates ukuthi afuna ukwenzani alombono bani. So kanti laba abanye labo babe senza izilogan zebandla labo angithi yabona lokuthi chisa mpama kumba abanye bethi bona you know
hayi akezwakala kodwa sesikhangela izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha eMelika zona zile ndaba yini lokwenzakala kwezomumo welizwe kwezombusazwe ziyavota yini
yeah kuleli lizwe sibele ngibazi abaningi hayi bayachiseka sibili befuna ukuthi kube lo tshintsho kumbe kube bakhethe lowo muntu abafuna abamfunayo bayachiseka sibili abantu wena ngazo kumbe ukuthi sisuka endaweni engani ilo ilodlakela entweni zokuba ngazo so sibuya lapha sibili sifuna ukuthi sizwakale ukuthi sikhona ngendlela yokuvota nxa sesithola amaphepha khona
kuba liqiniso yini ukuthi abantu abansundu balandela kakhulu ama-Democrats kulama-Republicans
yeah kuliqiniso lokho filthi abantu abansundu ngenyemvelo balandela ama-Democrats ukwedlula ama-Republicans kodwa isimanga yikuthi nxa ukhangela imbhalo zabona ukuthi ama-Republicans yiwe awakhulula abantu ukuthi baphume ebugqeleni ebeslever kodwa ngokuya sokutshintshile ama-Democrats yiwasekhanya semela amalungelo abantu ukwedlula ama-Republicans
kodwa abansundu abalapha bakhanya lokhu bethanda ama-Democrats ama-African Americans
yeah kakhulu lanxa abanye besithi bona ama-Democrats ayaphongucila abantu abansundu abasebenzise angaze abasabanika lutho kodwa ke ubone abantu abansundu bulokhe bugxile kakhulu kubandla lama-Democrats
lowa ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909. Ike sizwe ke umculo wejaha lakobulawayo uCooksman esithi banolila iremix phela achiye kamoya. umculo ka Crooksman esithi banoli la olivalelisayo ke yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi sikholise ikhefu le Robert Gabriel Mugabe National Youth Day namhlanje.